Yiwo phela esasikhuluma ngabo sithi amasela agombolozele upresident lizawabona, yibo bona abantu esasikhuluma ngabo. Bale constitution yabo bazamile ukutshontsha iparty, baya ecourt behluleka, bazama ukubhala izincwadi behluleka. Kathesi sebeza kwala njani vele ukuthi lezi zinkokheli ze-CCC bona yibo abangasonkokheli ze-CCC, ngani ngoba bahamba ecourt bayatshengisa ubufakazi ukuthi sebele constitution yabo, sebengeyinye into, sebengeyinye inyamazana ephefumula ukuphefumula okungayisikho okwenhlanganiso yethu.
Ye, kodwa bayakhuluma sibeqhubela phambili sithi khonokho lingakwenza kuqhubeka ngakho balixotsha ku-CCC, kambe kwenzakala khonokho?
Lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe, kungeke kwenzakala khonokho. Into abakhuluma ngayo ifana nalokuthi ilanga lingawa liwele phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu, into engasoke yasayenzakala. Iparty yibo abantu abafuna ukusikisela emuva, abalokhe befuna ukubona iZANU-PF iqhubeka ibusa ibandezela abantu, iZANU-PF iqhubeka ibulala i-economy, bona babebhizi belokhe bekhonkotha okungapheliyo. Kubi ukuthi ngigcine ngisebenzisa amazwi anjalo ngenxa yokuthi ngabantu ababisela uZulu emuva, ikanti-ke bekwazi iqiniso ukuthi upresident Nelson Chamisa ubengayisiyo yedwa kunhlanganiso, ube lamabomangameli ade bemsekela, Professor Washman Ncube, uTendai Biti, umama uMaigore, into eyaziwa ngumhlaba wonke, bona bodwa yibo kuphela abaright, yibo kuphela abangakufuniyo khonoko. Uyabe ungumuntu onjani uphila ku-organization ukuthi you are the only one othi kumele kulandelwe wena? Nxa into enye isenzwa ngomunye umuntu isimbi kayiseyi into eqondileyo.
Ye, bathi wena ngowahambisa ibandla kuzani?
Angizange ngihambise ibandla kuzanu. Bona mhlawumbe yibo abafuna ukusebenza lezanu, because kulo muntu ongathi nxa upresident esebalekile siyakwazi izizathu zokubaleka kukapresident ukuthi kuyini, and zizimgceke lezo zizathu zokubaleka kukapresident. Akula muntu onganika ade lokhu ekhuluma esithi i-election izabuya ngoJune, abe sengumuntu osebalekile, umuntu ade ekhuluma esithi isadaki yabuya ngoJune siyekwenza ama-fresh elections zukuzuku, usethwele ibhashi lakhe usebalekile. Izizathu zakhona zonke lezi siyazazi. So laba ngabantu asebefuna ukumisa inhlanganiso ukuthi iqhubekele iye phambili. Abantu beZimbabwe babe le-alternative lapha abazaba lo mthunzi wabo ukuthi baphikisane leZANU PF. Abakufuni khonokho ngoba bayakwazi ukuthi uWestman Ncube umhlaba wonke uyamhlonipha, ilizwe lonke liyamhlonipha, i-region iyamhlonipha, so is Tendai Biti.